Okuchacha ukuthi udaba lokugrawund okwenziwa zinduna asikho kulolongisisa kodwa iprocess eyokuzama ukulungisa ngoba udaba lokugrawund it's just a complex indaba enezinto eziningi-ningi ongaza ukuthi ngoba iprocess yama-chiefs ingavuka ilungisile hayi iyancedisa nje ukuthi abantu bexoxisane ngalo udaba abantu for i-documentation nani nani kodwa kuningi sibili ngoba kunengantu abakukhangeleleyo okungathiwa hhayi uma kwenzwe so indaba leyabe silungise ngayo okuyikuthi lokhu kukhatshana ukuthi kufike kuyo bathintela ngendaba yemigrensi ukubana izinkokheli zemigrensi kazikho involved khonokho ukuthi imigrensi ayikho involved kunikeza abanye abantu ama-doubts okuthi i-process yangkhona uma kuyukuthi abantu bonke baba-affected but kula abanye asebetshiwa ngaphandle kuthona kusuba kube lento eziningi-ningi eziba yimibuzo lani lani kodwa ngibona ngazathi bonke abantu bacina bevumelana ukuthi i-starting point
kuya-ke kube lensolo yokuthi inhlanganiso ezizimeleyo mhlawumbe zifuna ukuthi udaba lolu lwe-gugurawund ludonse lungagqitshwa ukwenzela ukuthi zibe lo msebenzi wokwenza njengoba sibona ukuthi uhulumende laye usanda ukuthi kule mzamo yakhe asenze ngalolu daba
ezizimele zodwa azisoli uhulumeni nje ziyatsho okungaqondanga lokuthi ngabe kwenziwa njani ikaningi-ningi ungakhangela kazisoli kuphela ziyatsho ukuthi hayi kuphambaniseka lapha ngabe kuthiwa kanje njalo kwayisizo inhlanganiso ezizimeleyo zonezi zidubeka zinjalo ngoba kaningi-ningi ngohulumeni lokuhambe sithi abantu abakhuluma ngokuthi kwawonakala bakhulunyiswa ukuthi balefunding kodwa ungakhangela abantu abalafunding abantu bayadubeka kodwa ngenxa yokuthi bayakwazi ukuthi daily baphila empilweni ebuhlungu kule qhubu elilokhu elingakalungiswa yikho bathola belokhu bekhuluma ngokuthi akulungise udaba lombhoqazo sibe siyingxenye yabantu odaba esemhlanganweni odubize i-National Transitional Justice laye ode khuluma kakhulu ngodaba lombhoqazo ikhangele kakhulu entweni zine-moralization silibhethu besiyingxenye yabantu odabe senza i-presentation ngemva kokusuka lapho sihambe safika egadade sisiyakhangela iplakhi esegadade indala kodwa iplakhi yangkhona ikhuluma ngempi eyaba khona phakathi kwamandebele labelungu ise-detailed plakhi but iplakhi langkhona besizama ukuqathanisa amaplakhi abekwayo izinhlanganiso lezigaba zikhumbula abantu abafa ngombhoqazi vis-a-vi amaplakhi abekwayo ngabelungu ekhuluma ngempi eyaba khona phakathi kwabelungu lamandebele ukuthi amaplakhi abelungu amile lanamhlanje kodwa amaplakhi abekwayo kathesi ayadilizwa so ngenye yezinto kodwa sikhangele ukuthi kungabe kusitshoni njengoba sisesikhathini sokuthi kuthi udaba lombhoqazo kabantu abakhulume ngalo bekhululekile ngoba abantu bakhuluma ngalo different.